Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle onamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
makungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukufikela.
Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni.
Isehlakalo lesi esenzakeleyo esomunye wethu esisebenzi sangale esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umokobulawo sumubi.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolo po kulandela ukudutshulwa kowesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi utshiywa phandle kuhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni. Endaweni ezinengi ezigoqela emadolobheni afana lakobulawayo iziphathamandla zithi aziselayo imijofo ngakho zithi sezihlaba kuphela labo asebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kodwa emaphandleni abantu asebahlatshwa ijekiseni yakuqala lebalutshwana kakhulu. Kwezinye indawo kwahlatshwa abavele beleminye imikhuhlane ehlisa amasotsha omzimba alwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lasebekhulile kuphela. Abakhala ngalolu daba bagoqela isakhamuzi sePlumtree koMakhulela umnumzana Christian Dube.
Siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi ma ulalela inyuzi kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyehlabisa abantu abahambe beyahlabisa, kodwa okwenzakalayo ukuhlupho olukhona ukuthi iqiniso elikhona kusho ukuthi injection levele ayikho iyashoda ingaze emadolobheni. Hayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa, kodwa kusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho. Akusonga ngeke ngitsho ukuthi ngumlando maybe westaff, kodwa iqiniso elikhona ukuthi injection yona injani iyashoda mpo kutho ukuthi iyashoda. Ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcineze mbuzo ukuthi hawu indaba ungahlabisanga ngesikhathi khona lapho ibuyile, but still kuyafana loba ngangabe ngihlabisile ngaleso sikhathi. Ngoba ngikhuluma nje kona lapho Nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost. Ngoba siyakwazi ukuthi corona khona ama masks lawo khonapha lama sanitizer siyathwala siyahamba la ukwenzela ukuthi khona sikwazi ukuzifikela. So abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapho esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha labakade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bafuna ukuhlatshwa. Kodwa hayi isimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le injani iyashoda. So angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa. Bese ngisithi umbuzo la ke ngutole leyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba nganza benhlatshiwe mina yebo nganza benhlatshiwe, kodwa labeni labo bona ke khathi singabanga. So kutsho ukuthi ayikho vele injection. Uma kungukuthi khona emadorobheni kungukuthi ihlatshwa kahle ayibuye abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona. Kube siyathandabuza khathesi njengoba ngikhuluma ngisenkonzweni ngathi sizihluphe ngamamask ngathi sizihluphe ngamasanitizer.
Bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho koMakhulela ngalolu daba?
bakhathazekile kakhulu Nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyake sikhangele kumbe kuphuma kuma-social media ukuthi India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba usiyadinga into efanele ikusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa isinisho elikhona nje ukuthi ayi injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la kwase-hospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngokuningi vele asihlatshwanga abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona no hayi injection leyo kuqala ayikho so angazi lama ukuthi uhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le esfil but ngokuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawe yilo mkhuhlane izolo kodwa kulabathathu abafunyanwe belawo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane kuleli 1586 njalo asebetholakele belawo selokhe ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,682. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili 2148. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4812. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isithupha 632,496. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,537. Ukutholakala komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India kubangele ukuthi uhulumende avale idolobho leKwekwe ngeviki edluleyo kulandela ukubhubha komuntu oyedwa ovele kwele India ebulawa yilumkhakha. Sikhuluma nje lizaqhubeka livaliwe idolobho leKwekwe okwamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha wona osabalala ngamandla njalo oyingozi ukwedlula eminye imikhakha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube.
Udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho akade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho akade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume enyuzini okwenzakala e-India. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu ulalela imisakazo ye-radio ye-ZBC le-television. Abakhulumi ngalezi zinto bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kusela kufa kanti ke kuyadingeka ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona e-India ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo. Uhulumende kafake information ye ebantwini hayi kulokho akwenzayo njengamanje.
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
uhulumende kumele aphakamise indlela afundisa ngayo. Akafundisi uhulumende. Bakhuluma izinto lokhu lalokho i-praise and worship yona lesesayijwayela kuZBC inkonzo yokuvuka kupraisewa uhulumende, kukhonzwa uhulumende, kuhlatshelelwa izibongo zikahulumende. Siyabonga mnanga kwa, siyabonga first lady, siyabonga minister, siyabonga bani. Kulokuthi basebenze ithuba le-television ukufundisa abantu ngengozi ye-coronavirus. Bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo, ukuthi abantu baziphathe ngayiphi indlela. Kanti abantu kumele baqaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze, bagqoke ama-mask, benze i-social distancing, bangahlangani bebaningi, bazivikele ngendlela efanele. Kungakhathaleki ukuthi usekhaya noma usedolobheni, igciwane leli liyabulala. Abantu abaliqaphelisise, bazivikele ngokunjalo. Bangekele ukuzivikela, bayakufa, sizakufa, siphele sonke.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Uzulu wakobulawayo ukhala ngezehlakalo zobugebengu esezibhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana osebenza kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot Shopping Center ngomgqibelo ebusuku. Owesifazana lo udutshulwe ekhanda isigebengu ezibambe isitolo lesiyinkunzi wahle wafela khonapho. Lokho kuthiye ezinye izisebenzi kanye lozulu jikelele bethithibele. Izehlakalo ezinje seziyisakavukela koBulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuzuzisize ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari, ukubulawa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, kuthathelwa abantu impahla sokwandile. Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu osisebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko bulawa osumubi. Abantu abasahloniphani, abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahloniphi impilo. So lokhu kuyasikhathaza kangako ukuthi singaqhubeka sinje sibona ngathi izinto azimanga kuhle. Asikwazi kwangabangela kumbe indlala ekhona kumbe ushota kwemsebenzi. So kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu azaye bulala ubone ngakushota kwemsebenzi. So ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili sokufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani, ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo. Abantu abasahambi ekhululekile, abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni. Lamapholisa afanele asebenza adinga imbobo leyigcwele ebantwini.
Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu. Libona ngani bubangelwa yini?
Liqiniso sithi idolobho lakoBulawayo kwakuyidolobho lamakhosi, idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo, idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo. Kodwa sesinanzelela iphosa kusuka kuluminyaka ophelele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo, kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda, abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili. Engxenye okunye izizathu zakhona ikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho ngathi bevelale abanye bevelale, sifike sihlangane ndawonye, ama-cultures ahlangana kakhulu. Engxenye ngokunye okungasusho kubangela lolu hlupho. Njalo lakhona okukuthi sinanzelela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho. Siphosa sikukholwa ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu, kuyinto embi kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanya ngathi kuyimali ezingelahlonzi, abantu sebedonsa nzima. Engxenye yikho kungabe kusikhozeka lolu hlupho. Kodwa kwenzeka nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu. Abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima.
Bungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Kunzima ukuthi kanti ubugebengu bungaqedwa yini, kodwa sokuqatha ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa. Uhulumende awunanzelele ingxenye angezelela amapholisa, ngoba sesinanzelela ihluphe esibalalo kathi samapholisa amalutshwana. Lamapholisa futhi enjalo alala zimota, uyafona uthi okulohlupho, abantu sebebanjiwe, abantu sebetshaye, umuntu sebebulewe. Amapholisa abakuphendula abala moto uzokuthiwa buzosithatha, sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje. Khona kuyatshengisa ukuthi hayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle. Uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough. Amapholisa futhi afana nabanike indo zokusebenza zokusebenzisa babe lezikhali ezeneleyo babe lemota zokuhambisa ukwenzela ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapolisa agijima aseyafika endaweni loko ukuthi amapolisa ayesefuna beyithwalwa ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukuba naphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapolisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota le mbobhe dale kubana abahambe bezivikele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesiba lalo lwehleliwe phasi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipolisa bawutshela ukuthi abalamota abahamba ngenyawo yiko abantu sebetshontsha intando uyatshontsha lapho iqeda utshontsha engabaleki lokubaleka akukhoze futhi elincala phane ngoba esazi akula mapolisa so ke ngokunjalo uhulumende afainde kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhambe kusuku ngoba kukhanya ungathi sihlasele sibili impilo zingalahleka siyaphambili abantu beqhobe belimala besiyaphambili
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kuhulumende wele South Africa kusasa oluqondane lokuphathisa abantu abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandong uye ozaletha lolu ncedo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende sexwayise labo abathenga umumbu ebantwini bezimele ukuthi bazabotshwa ngoba inkampani ye-GMB iyo yodwa evunyelwa ukwenza lumsebenzi. Iphephandaba leHerald lona lithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission badinga owake waba ngumkhokheli wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration umnumzana Moses Julius Juma yena ochithwe inkundla ye-High Court ngemva kokuyicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala lenkohlakalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Unjani Studio 7, njani Studio 7, ngunyathi lo ngomatoho ngilane eKapa. Bengicela lo mlayezo Studio 7 uyidlulisele ukuyefika mpela kwabaphezulu kubobaba uKen Mathema le Minister of Education ukuthi lokho kambe kuvumelekile ukuthi izikolo kahlekahle zibhadalwa ngayiphi imali, ngerandi or ngecurrency yalapha eKapa, because siyasazi ibond. But okwenzakala ezikolo zakithi emakhaya ngale Gwandi Mathen South Ward 7, isikolo thayiqaza, sicela ke bebe-check mpela ithumela abezemfundo bebe-check into ezenzakala. Abantwana baxotshwa ngayo. Lesibhadalelwa in runs kuthiwa sibhadalela ama-teacher kanjani ama-teacher neholiswa i-government why kuthiwa isikolo kumele sibhadale ngama-runs u-government esithi kumele ubhadale i-currency yasezimbabwe ama-bonds why sibhadaliswa ngama-runs why ithina kumele sikholise ama-teacher inkathi zixotshele ukuthi uthiwa ama-teacher kusefuna imali yabo kanjani sicelake sihlolile kwasala ubhadala isikhuphi sibhadalele into ukuthi sebhadaliswa ama-runs ngenkani kuthiwa thina sibhadaliswa ama-teacher masibuza le ngane ingane zihlezi labo gogo ingane azifunde esikolo kodwa ama-teacher axotshele ingane isikolo i-school fees yini nale nto sicela be-minister of education bebe-check ezenzakala iqala za primary nasesimbumbu secondary silabantwana abafunda lapha ingane zethu form 1 kuthiwa maziregister abo 200 rand ischool fees 500 rand why ischool ozibhadaliswa ngama-rand kuthiwa kumele sikholisa amatisha ikakhulu sicela sibheka laseqalaza primary lasesimbumbu secondary into ezenzakalayo ematownini south ward 7 siyacela abestudio 7 uminista ucela kathumele abezemfundo be-check ukuthi kwenzakala nge-order lapha izinto ngoba ingane zishona zidlala lapha azifundi kodwa kufuna imali yeschool fees zizothelelana i-covid at the end of the day kuthiwa masibhadale ischool fees kudlalwa ngathi phela la maticha la dlala ngathi impela
we bantu bakithi bantu bakamthokazi bantu abahle kumashabe zulu ngicela nje sike sicebisane nje ngento nje ezimbili noma ezintathu okufanele bezazi into emqoka ngiyokuthi umthokazi isizwe imathebeleni isizwe akusho umhlobo wabantu or tribe ash isizwe esakhwayo ngo-1821 ngumzilikazi njengezizwe zonke nje ziyakhwa ngabantu indimi zonke ezigqinywa lapha emathebeleni ziphakathi kwesizwe sikamthokazi singabantu banye ulimi lwethu isiNdebele siyisizwe bantu bakamthakwazi sicirani ke siphakame ke ngobukhulu bethu ngobuningi bethu amandla ethu sonke silwele isizwe sethu sikamthokazi ukuthi singaginywa yesinye izizwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe esakubonayo kudala. Thina ngicela la namhlanje sokusimi sizimele ukuthi siyisizwe sikamthokazi singamaNdebele. Okusekwenzakala kwamanje ukuthi kulabantu ahambe beyitshalwa lapha emaphathini imizamo yezanu PF ukuthi idilize isizwe samaNdebele singabi lutho. Khona lokho ngicela ukucaphele ukucaphele kakhulu ukuthi imizamo yezanu PF kusukela kudala 1980-1963 zanu PF isakwa yayingafuni lutho ngeNdebele. Ngakho ke sicelani siphakame sibe bakhulu ngamandla ethu onke silwise ububi bezanu PF sisizwe. Njalo kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi asikho isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe. Nation shall rise against nation, the court. Njalo alukho ulimi oluphezu kolunye ulimi, indimi zonke ziyafana. Sicelani bantu bakithi emathebeleni sime ngolimi lwethu lwesiNdebele. Indimi lezi ezatshalwayo lapha emathebeleland ukuthi kulesikhalanga kulesitonga lwesisuthu lesiwat wat imizamo yezanu PF ukuthi bidlize isizwe sikamthokazi. Ingakho nje ubona nje singasabambananga abantu sebethengisa sibethengisa amaphathi. Sicela mbantu bamathebeleland sime ngenyawo zethu sizibuze lokugatheni masiza Ndlovu.
Salubonani, salubonani majaha lezintombi zestudio 7, majaha amahle lezintombi ezinhle. Khuluma lapha ngumathonsi ngisetsholotsho. Ngicela ukukhumbuza abantu bezimbabwe ngesikhumbuzo sakuthiwankomo ukuthi khona umgabe ilizwe leli selitshisile selifile selithe nya lezanu yakhe, kodwa ke lizavuswa ngumfana omncane ongazange aye lempini. Yiko ke asisapotenini umfana omncane ongazange aye empini onginelise mijamisa ngezavusa ilizwe leli kuphela. Izanu soziyavala ivusa leli lizwe noma sokutheni noma sokubomvu sokumnyama sokumhlophe sokukuhle sokuchagwa asizavala ivusa sehlulekile. Sebetshontsha amagodi aweka 11 million ngihambisa eSouth Africa besiyathengisa private into zonke behamba sathengisa private befoka ezikhwameni zabo. Ngiyabonga.
Siyabonga esikuzwa kuma emasingo labo abathi izinto ziyadura bona bethenga i-2 liter nge-30 something rand baphilile labo ngoba thina sithenga i-2 liter nge-60 rand ngapha eGwanda sithenga i-2 liter nge-60 rand manje bona nxa bekhaliswa i-30 something sure i-38 ibathi imali kulathi 60 to 80 rand abathi bathiye ezitolo ezijikileyo i-60 rand i-2 liter yamafutha 2 kg 50 rand manje sonxa bona bemasingo besithi bona badurelwa izinto bekubala into ezichiphe kangaka amaprayizi akhona onke ngiwazwile ayisiwe sithenga ngawo thina ngapha emadizeve ekwana.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulungwane zabantu ziphume buthumuthumu edolobheni leGoma kwele DRC izolo zibalekela udaka lomlilo ilava ngesingisi ebiphuma igeleza ekudubukeni kwevolcano esentabeli yeNyiragongo. Kubhubhe abagijimi bomjaho wemarathon abangamashumi amabili lanye kwele China izolo bebulawa ngumthelela womkhathi obuhlanganise umqando lezulu elinetha liqanda okumangalisayo i-freezing rain kanye lesiqotho. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla lamademokrasi sebesole abebandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuthi kubunjwe iqula elizaphenya ukuhlaselwa kwedale lephalamende iCongress ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela. lwathi lusanda kwenzakala loluhlakela lwasolwa ngabantu abanengi ngitsho lama Republicans amanye esithi kumele kubunje i-committee ezalucwayisisa loludaba. Lanxa bekhona abalutshwana abasekela limizamo kubandla lama-Republicans, inkokheli yaleli bandla e-Congress egoqela umnumzana Mitch McConnell kanye lomnumzana Kevin McCarthy bathi kabasoze bakusekele lokhu ngoba amademokrasi edlala nje ipolitiki. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-commission ka-January 6 lay ekade iqakathekile for both Democrats le-Republicans ukuthi baveze babone ukuthi abaqalisa udlakela wafa amapolisa labantu ababeprotesta ngobani. So ngiyabona ukuthi kathesi ama-Republicans ngantu asebetshintshi le the way that they want i-commission lay ukuthi ihambe ngoba sisibona ukuthi kathesi sesifika ku January eka 2022 lapho kuyabe soku choose khona ama-candidates for ama-midterm elections. Sibona futhi ukuthi i-Republican Party isitshintsha layo ama-representatives ayo i-leadership. Sibona uLiz Cheney bemkhipha bafaka umamalwana uStefanik walokhuza wareplacea yena umama uLiz Cheney. So sibona ukuthi kathesi they are doing a ground game ngoba babona ukuthi uPresident Biden ngokwakhe kathesi ama-polls athi yena oku 63% approval rating across the population e-United States. Sibona ukuthi nge-COVID response oku 72% including ama-Republicans. And then futhi sibona ukuthi i-infrastructure bill le abafuna ukuyipasa elethwe ngumongameli welizwe uBiden. It is very popular among the whole country between Democrats and Republicans.
Abakhokheli bama-Republicans edalele parliamente kulower house la ku-upper house sabona ngozibandlela kulandela lolu dlakela bephuma egcikeni besola uTrump owayengumongameli ngaleso sikhathi besithi nguye owayephehlelo lodlakela. Bakhanya besekela ukuthi kubunje ikomiti ezalucwayisisa lolu daba. Kathesi sebetshintshile, ngokubona kwakho ukungani kahle kahle sebeguqule ingqondo zabo?
So ukuguqula kwabo into le commission is emanating from the fact ukuthi bayesaba ukuthi 2022 ama-Democrats ngathwa azathanyela ama-houses ama-house representatives seats amaningi. So hikho kubona kwami ngoba ngibona i-Republican Party lokuqamba amanga kwabo besithi uTrump watshontshelwa election angamanga. So sibona ukuthi vele babefuna ukuba lekhulu lapha e-America ngoba basebedliwe kuma elections. So basebezama izinto zedlame.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona asesilela elizweni. Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukudutshelwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.